Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoto sokuvangele ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. Abanye abezitolo ezithengisela ezinye ama-wholesalers sebesithi kabadiliveli impahla ngenxa yokugqonga kwamafutha la. Intengo yamafutha ezimoto ingezelelwe izolo, ilitha elilodwa lisuka kumadola ayisithupha, $6.10, lafika kumadola adlula kancane ayisikhombisa, $7.47. Lokhu kukhwela ngokwesihlanu kusukela ekuqaleni komnyaka. Iningi selisithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende usehlulekile ukuvuselela umnotho, kodwa abanye abafana lomnumzana Believe Gawule webandla lezanu-PF bathi kumele uZulu aphe uhulumende ithuba lokuvuselela umnotho welizwe.
Engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi abantu abakhuluma njalo ngabantu abangani abantu abaphikisana lohulumende. Sonke isikhathi bengaba lento ezinjengazo lezi bathi uhulumende sehlulekile, uhulumende sehlulekile. Angikwazi ukuthi batshoni ngakhona ukuthi uhulumende sehlulekile. Angikwazi, khonokho kuyamangalisa nje ukuthi kuvela ngathi. Kodwa asikhangeleni phela ukuthi umthuli ubeke sobala kumele zidlule kuleke vali sithi hayi umumo lokuzobulunge kuzaba lobunye ubunzima esizangena phakathi kwawo. Lo mongameli wathi ukuthi kuzaba lobunzima kuzabele ukuthi amabhanti asithi ukuthi into zilula kumbe into zinike izinto zinzima sibili. Umumo nalo kulesinye isandla sokwehlulekisa esikhona okumele sinqotshwe futhi isandla lesi esokwehlulekisa esithi thina kulesupportage ekhona entweni zenezo ezenzakalayo. Kodwa ngokunjalo hayi siyabuya kuyiwa phambili akubuyelwa muva. Leqiniso silethi wonke umuntu ukhangele ukuthi kuyasetshenzwa akudlalwa. Kumele kulunge kuphela lanxa kuthe kwaba njani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC uthi intengo yempahla zonke isihle yakhuphuka kusukela kukhwezwa intengo yamafutha ezimota.
Ngike ngabhodabhoda edolobheni elikhulu lakobulawayo lamhlanje ngemva kokukhwela ke kwamafutha ezimota, nanzelela ukuthi impahla eziningi esingathi ngama-basic commodities asekhwelile ezitolo. Nanzelela ukuthi e-cooking oil kade sibathenga abo 23-25 lamhlanje nanzelela ukuthi $28. So izinto-ke zikhwelile ngokukhwela ke kwamafutha ezimota. Kubuhlungu kakhulu-ke ukuthi ama-salaries abantu lokhu enewandawo, kodwa-ke izinto-ke ziyakhwela ukuthi-ke izimuli eziningi azisenelisi ukuthi-ke zithenge lawa ama-basic commodities. Sekuluhlupho olukhulu oselukhona elinjani.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha sokuzabangela ukuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho i-inflation siqonge.
Ngibona njengani kuzaba nzima ebantwini ngoba ukukhwela kwentengo ye-fuel kuyasho ukuthi into zonke ezinye sezikhwela ezinjengama-basics esiwasebenzisayo kuzenza ukuthi abantu izimali abalazo zingeneli. Khathesi sibone i-inflation ibiwu-100%. Ngokubona kwami kuzakhweza i-inflation njalo.
Ezinye iy'ngcwethi zithi ukuphiwa imali yokuphathisa amapholisa lamasotsha cushion allowance okwenziwe nguhulumende kuviki edluleyo yikho osekubangele ukukhwela kwamafutha ezimota.